Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Kubotshwa intatheli izindaba zephephandaba le-Sunday Mail okuthiwa zabhala amanga ngokubulawa kwendlovu eWange National Park ezathi lokhu kwenziwa ngamapholisa labagcina inyamazana zasendle. Esigabeni sezenotho sizabe sihlolisisa okwenziwa ngamankampani endizamtshina abizwa ngokuthi ngama-budget airlines asebenza eZimbabwe. Uhlelo lwamasiko lenhlalakahle yabantu lamhla sixoxa ngokucela izulu eZimbabwe. Kambe kwenziwani nxa kucelwa izulu? ULive Doc lamhlanje sikhangela uhlelo lwabasanda ukuqeda izifundo emakolitshini aphezulu abafuna ukuzenzela abakufunayo ngenxa yokuswela imisebenzi. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 9:09 AM kumbe 4930-015-455 kilo shortwave. Sitholakala njalo kuFacebook kuVOA Ndebele.